Chrissy, okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelele ukuthi uChief Justice uMnumzana uLukh Malaba kanye lomsekeli wakhe uJustice Elizabeth Gwaunza ngilawo babili sikhangelele ukuthi hayi bayabe bekhona, akula ngenye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba, ikakhulu nxa kuyukuthi ibevele besemsebenzini. Njalo nxa mbona amboni ukuthi khona uChief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwakale phambi kwamanye amajaji bona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelele ukuthi labo ababili bayabe bekhona, sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe constitutional court lawo awavele ekhona ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe constitutional court sibe kuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabo-judge bona laba, kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa o-judge bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa, omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala sithiwe lidale kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe, kokutsho ukuthi khona abaningi, nxa abaningi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona yi-dissenting judgment, okutsho ukuthi bazakupha esa ilukuzela i-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF, ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe laye okufuza ukuthi eyilondoloze, ujaji njalo kule image yedale okufuze ukuthi eyilondoloze, ngoba kusasa kakulunganga ukuthi khona ujaji uthi nxa uhamba bemudayile ujaji vele umthetho kawazi lujaji ngujaji wamabandla wezombangazi. Ujaji omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa i-judgment yakhe iqosakale ukuthi i-judgment yakhona i-judgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojaji abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojaji abakuzanu PF. Ngifuna ukukhangela ukuthi ngojaji bonke ngojaji abazalisela umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedala bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho kuwona ungabe usithini.